kati sendaba ku VOA Ndebele.
Chona njani mthwakazo muhle livuka njani mthwakazo muhle holamukela emweni ngenjabulo ngomvulo mhlazi mashumi mathathu kumpalakazi 2019 ngontungameli inkomo endabeni zethu lamhlanje umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga sebuyelile njalo kwele China lapho ake walaliswa khona okwenyanga ezine eselatshwa. Inengi lithi 2019 ngomnyaka elikhangelele ukukhohlwa ngokuphangisa ngoba ubulosizi lobunzima obukhulu. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga sebuyelile njalo kwele China lapho ake walaliswa khona esibhedlela okwenyanga ezine lonyaka eselatshwa umkhuhlane ongaziwayo. Ngokutsho kwamaphephandaba kahulumende, umongameli Emmerson Mnangagwa wazise abantu ababuthane e-trade fair kobulawayo izolo ukuthi uChiwenga uyehlolwa ngodokotela bakhe i-medical review ngesiNgisi. Umbuthano lo ubungokukhulekela ilizwe. UChiwenga uthwalelwe kwele China nguNtulikazi esuswa esibhedlela kwele South Africa ehanjiswa kwele China lapho alaliswe khona waze waphuma ngenyanga ephelileyo. Ekuphendukeni kwakhe umangalele umkakhe akhanya esesehlukana laye uMary Mbayiwa emapholiseni esithi uke wazama ukumbulala esesibhedlela kwele South Africa. Sikhuluma nje umkakhe uvalelwe eChikurubi Maximum Prison njalo umelele ukuthonisiswa ngaleli cala kanye lamanye awenkohlakalo. Umongameli Mnangagwa ucele uZulu ukuthi akhulekele umnumzana Chiwenga.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Inengi lithi u-2019 ngumnyaka elikhangelele ukukhohlwa ngokuphangisa kungenwa nje emnyakeni omutsha ngoba ubugcwele usizi lobunzima obumangalisayo. Umnyaka lo uqale ngokubulawa kwabantu abalitshumi lambili ngamasotsha lamapholisa endaweni ezijiyeneyo zelizwe ngemva kokuphatheka kuhlelo lokutshengisela phezu kodaba lokukhutshulwa kwentengo yamafutha ezimota nguhulumende. Inhlanganiso ezigoqela iZCTU zaziqoqe ukukhalala umsebenzi zakhuthaza izisebenzi ukuthi zihlale emakhaya kodwa abanye bangena ezitaladeni. Ukukhalala umsebenzi lokhu kwaqala mhla ka-14 ngoZibandlela kwaphela ngemva kwamalanga amathathu sokulomonakalo omkhulu ikakhulu kobulawayo laseHarare. Amatsha lamapholisa ahlasela abantu mahlayana ebangenela lasezindlini abulala abalitshumi lambili. Abafika kumakhulu phose amabili balimala kakubi ngemva kokutshaywa lokudutshulwa. Abanengi babotshwa njalo sikhuluma nje banengi abapikayo emajele ngemva kokufunyanwa belamacala agoqela awokweba la okubangela udlakela. Bakhona abesifazana abathi badlwengulwa ngesikhathi behlukuluzwa ngamasotsha lamapholisa. Uhulumende wachothozwa kakhulu ngabalwela amalungelo oluntu laba kwamanye amazwe afana leMelika leBhilithane. Kodwa uhulumende wakulandula ukuthi amapholisa lamasotsha yiwo ayehlukuluza abantu esithi kungaba kuyizigilamkhuba ezazintshontshe amayunifomu amasotsha. Isehlakalo lesi sachiya abantu abaningi bethithibele njalo umnyaka uze waphela abantu bekhonona kuphela ngokwehluleka kukahulumende ukulungisisa umnotho kodwa bengafuni ukutshengisela ezitaladeni. Abake bazama ukutshengisela abagoqela abenhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni i-Atuzi bachayiwe ngamapholisa kanye legqweta labo umnumzana Doug Coltart. Odokotela labo baxotshiwe ngobunengi phezu kokukhalala umsebenzi bekhonona ngeholo eliphansi. Sikhuluma nje umumo mubi kakhulu ezibhedlela. Abakhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu labebandla le-MDC bathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uqhubeke esephula amalungelo lonyaka abantu bebotshwa mahlayana. Kodwa ilunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule uyakulandula lokhu esithi umongameli Mnangagwa uyawahlonipha amalungelo njalo usebenzela intuthuko kaZulu.
Umuntu otshintshileyo, umuntu olalelayo, umuntu ongupresident olalelayo, is a listening president uMnangagwa. UMnangagwa uthi abantu kuqala. Othi the voice of the people is the voice of God. Ikonoko yiko sihamba ngakho. Zimbabwe is open for business. Yiko khamba ngomnangaba. Buyanini abantu bepandle singabhilini isolation. Kodwa abantu baphosela izipanela bayakhiya, 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 bayakhiya. Bayakhiya ukuthi abantu bashuphe kuze bethole ivoti kusasa.
Kepha umgcini sihlalo we-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa unkosazana Tabitha Khumalo uthi uMnangagwa ungumbusi omubi ukwedlula umuyi umnumzana Robert Mugabe.
UMnangagwa kawinanga kukhetho njalo nje litheli nalithatha kumgabeli limthathela ukubusa ngendlela engekho emthethweni. Lapho icu sifika siyidola, namhlanje ifika sesiyi-$25. Lapho icu impuphu, i-5 kg yayi-$2 something, $3. Namhla i-5 kg sesiyithenga nge-$50. Mina lo, bengivalelwe ngumnankagwa kobulawayo, kuthiwe khona ngabantamba amanga ukuthi la ntshontshi ikhethu. Umugabe lokho wahlalayo ekhethweni from 1980, ulabantu abathathu nxa ngaphosisi, abathanja nge-treason, omunye wangkhona wayengutshwangirayo. Namhlanje uMnankagwa lokho engenileyo, sesingu-23 abalandeli be-MDC lapho lithatha khona for treason.
Ngaphandle kocuku lwamasotsha lamapholisa kanye lokutshabalala komnotho, umnyaka lo ubumubi kakhulu nanku kulendlala ehlasele abantu abayizigidi phose eziyisishiyagalombili 7.7 million. Inhlanganiso eziphathisa abalambayo ngokudla zithi indlala le izaqhubeka njalo eminyakeni ozayo ngoba kungelazulu. Lanxa kunjalo iningi lithi likhulekela ukuthi umnyaka ka-2020 ulethe inguquko njalo kube lokukhulumisana phakathi kukaMnangagwa lomkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa. Imbiko yeZimbabwe Anti-Corruption Commission yokuthi isivule amacala enkohlakalo angamakhulu ayisithupha etheswa abantu abagoqela abaphathintambo bakahulumende, abahluleli bemithethwandaba leziphathamandla zamankampani, isiphehle imbono etshiyeneyo. Umgcini sihlalo walikhomishini unkosikazi Lois Matanda Moyo utshele iphephandaba leSunday Mail izolo ukuthi baphakathi kokuphenya amacala lawa njalo bazawatshutshiswa ngokuphangisa. Uthe phakathi kwamacala alikhulu asebewaphenyile angamatshumi ayisikhombisa lane aphatha abantu abaphakemeyo. Inkohlakalo ludaba oluhluphayo kakhulu eZimbabwe njalo iningi lithi uhulumende ugcwele izikhohlakali, yikho nje sehluleka ukuvuselela umnotho. Lanxa abanye bewamukela kuhle umbiko wekhomishini le, abanye bathi kababoni kusiba lotshintsho ngoba sokuyinhlala yenza ukuthi iziphathamandla zikahulumende zibotshwe kodwa ziphange zikhululwe. Sixoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Kuhle ukuthi babe lamacala abayanandelelayo ukuthi asetshenziswe, kodwa okuhle kakhulu yikuba babantu bathutshiswe bavalelwe esitokisini. Ukukhuluma ngabo abantu bengekho esitokisini kakuncedi lutho, akuncedi lutho ukuthi kukhulunywe ngabantu imali zangikhona zingakabuyiselwa lapho ezifanele zibe khona. Ngakho-ke kakwenelanga ukuthi bathwale abantu abangamakhulu ayisithupha abalandela amacala abangabe bephathekile kiwo, okuyabe kwanele ukuthi esitokisini labo bantu wakhathesa ukwabila lutho.
Lolu gatsha luthi luphatheke kabi ngokwehluleka kwehofisi kamtshutshisi ukutshutshisa amacala alobufakazi izephu lamthetho zibotshwe zivalelwe.
Ye, kungenzeka ukuthi baqinisile kukhona lokho, yingakho abaningi babethe bona vele kumele kube lamapholisi amatsha awokulwisa inkohlakalo, kube lezinkantolo ezintsha zokulwisa inkohlakalo, kanti njalo kube labatshutshisi abatsha bokulwisa inkohlakalo. Nga ungasakwenzanga khona lokho kusho ukuthi ukuza sebenza ngento endala. Siyakwazi ukuthi abatshutshisi bakithi abaphezulu kabathembakalanga, amapholisi aphezulu kabathembakalanga, kube sokusiba nzima ukuthi ungajuli samacala enkohlakalo endaweni enjengayona le. Kungenzeka njalo labo bayakhuluma nje kuphela, mhlawumbe balandelela amacala abantu abanye abathile abangabe belecala lezopolitiki basike kuletha kuyo ukuthi inkohlakalo. Kodwa asikwazi ukuthi kume kanjani. Okudingakalayo ukuthi kumiswe into ezasebenzela abantu beZimbabwe, kwenziwe ugatsha olutsha lokulandelela lokushutshisa amacala enkohlakalo.
Ngokwethula limbiko i-Anti-Corruption Commission ingaba izama ukuxwayisa izephu lamthetho ezikuhulumende yini, kumbe izama ukutshengisa abantu lapha ukuthi kukhona ekwenzayo ngenkohlakalo?
Ye, ngicabanga ukuthi okukhulu bazama ukuveza ukuthi kukhona abakwenzayo njengogatsha olulwisa inkohlakalo. Angikwazi ukuthi uZulu uzayithenga yini leyo, uzayamukela yini into yokuthi kuthiwe kulabantu abasalandelelwa ukuthi bangaba namacala. UZulu into ayifuna ukuyizwa yikuthi nanguyani ubani obotshiwe esejutisiwe sengenile esitokisini 50 years, 100 years, imali ayeyitshontshile siyithethwe, sisakhe izikolo nezibhedlela nemigwaqo, hhayi nje ukukhuluma ngabo bantu. Kanti-ke futhi ukukhuluma usazisa labo abasezihlalweni phezulu, kungaba kuhle lakho ma ngabe beza kubona usebenza ngakusasa ukuthi hayi ungeba uyabotshwa, ungeba uyangena esitokisini uhambe amakhiya phoseliyothathati. Kodwa kwakhathesa ngibona ukuthi ukhona umuntu osalwesabayo ugatsha lokulwisa inkohlakalo, ngoba kakukabi lo muntu lo yedwa osethuthiswe ngaphansi kwalo owaya esitokisini.
Umongameli Mnangagwa laye kunsukwana ezedluleyo uke wachothoza ihofisi kamtshutshisi esithi iyehluleka ukuwaphatha kuhle amacala enkohlakalo. Uthe amacala alobufakazi izephu lamthetho ziyabotshwa nje ubone sezikhululiwe umuntu engagwetshwanga. Uthini ngalokho?
Ngumngani wakhe yena lwana ophethe ugatsha lwabatshutshisi, ungakhohlwa ukuthi ngendlela okungakhona kwakungafanelanga ukuthi kungene yena. Kwakukhona abantu abahlakaniphile abazomthetho kakhulu okwedlula yena, kodwa kwamangalisa ilizwe sekuphunywa layo sekuthiwa nguye ophatha i-NPA, kodwa khona ehlulekile ukuthi abe nguye ongunumber one kulaba ababekhangelele ukuthi bangaba yibo abaphatha ugatsha lwabatshutshisi. Ngakho-ke nxa uthethe umngani wamfaka phezulu lapho angafanelanga khona, kuthi nxa sesehluleka usumangala lawe ngathi yinto kade ungayazi. Ngokubona kwami vele kabafuni abatshutshisi abadlalandelela amacala wonke.
Umnumzana Efidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe, sixoxela ekobulawayo. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla? Inkundla yenewzimbabwe.com ithe kulepholisa elifileyo ngomgqibelo eKaloma ngemva kokuhlaselwa ngotyekeja abadume ngodlakela abaziwa ngokuthi ngamashurugwi ekade behlome ngembemba lamarekeni. ipolisa leli belilinde eGood Hope Mine yona ebikwa ingeyomngane kamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana Peter Haritatos. Inkundla ezimlife.com yona ithi igama lentombazana efe ngomgqibelo ngemva kokugancela ewayeni esemdulini weQueen Sports Club kobulawayo izama ukungena kulenkundla ngokufohla nguChantel Sibangilizwe Ndlovu ohlala eCowdrey Park. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Ngithanda ukulibingelela kustudio, ngibingelela abalaleli, igama lami nguhlanganani ngakwangcobeni lapha eJohannesburg. Ngomunye lami kangiyanga ekhaya. Nesimo somnotho nje esikhona elizweni nangesimo sempilo okuhlunga kakhulu impela ukuthi ke masibuka iminyaka ihamba siloka sikhula lati sibona isimo sezomnotho lesimo sezempilo kulela ilizwe lakithi singalakho kuguquka kungekho nguquko kubuhlunga kakhulu impela ukuthi ke uhulumende yena lo kuyena esiphethiyo into ezathanda ukuthi ngiyitshele nje abalaleli bonke umlayezo wami ufike nje kuzo zonke indawo. Oyi kuthi ke uhlupho esilalo lo hlupho esizaqhubeka silalo ukuthi akula investor ezabuya izo investor kulela ilizwe mase saselokhulumeni naloku nguye ophetheyo ngoba ama investor akabhekelelanga ukuthi ngibani onamandla angakanani kodwa into abayibhekileyo ukuthi imali yabo abayifakayo kulelo lizwe isafe kangakanani. So loko kuchaza ukuthi there is no direct investor ezakwazi ukuthi ngene lapha efake imali yayo ngoba se high risk lela ilizwe maybe lingaretha maybe number one mhlaba wonke kuba le risk nje yokuinvesta lapha ngoba there's no guaranteed ukuthi ungafaka imali yakho lapha ukwazi ukuthi uyithole back. Akungabantu okuyibona ufanele babe ngama key players kulowo mnotho basidelayiniwe ngabantu abangafakwanga kulelo hlelo lezomnotho okuyikuthi thina sinje singabathwakazi imathebelele nje yonke nje as a whole. Ngokubona kwami mina ngibona kuyiyona ndawo emgogodla walela ilizwe.
Salibonani basakazi baka Studio 7, mina igama lami uJethile Moyo obuya kota bona umfule ngiphuza kungusimukhwe usobhuku wami kungunjabulo Moyo. Ngithanda ukubingelela bonke abantwana baseZimbabwe abasebesabalele imihlaba nemihlaba bebalekezela kubo ngokuhlupheka. Ngithi unyuye omuhle uNkulunkulu aze basize kuze kulunge ezweni laseZimbabwe sibuyele ekhaya singabaphilileyo. UNkulunkulu afake isandla kulelana lizwe elokuhlupheka. Ngiyabonga abasakazi bami abahle.
Njani bakithi basakazi baka Studio 7 labalali baka Studio 7, hayi siyalibingelela bakithi njengoba sedlule lo khisimusi okome kangaka singakaze simbone thina abanye lokhu esazala yikho lo okhulumayo ngoba kwena ophume ejawunda umntwana ezotsho umntwana wekherila nguye okhulumayo bakithi. Ngifuna ukuthi ngike ngibone ngikhulume ngombono wami ngale indaba yokuthi u-2020 bakithi imali ibheka kahle nani abantu beZimbabwe kuphela angeke abe ngcono u-2020 azayizohoma wes ngama mbheki into yoku ezohoma wes ezilonge usabusa yona leyi iphathi yabo abathi izanu eyathatha umbuzo ngo-1980 kuzobuye lamanje lobu ithembisa abantu ukuthi ibekezelani yini ukubekezela akakhulu bakithi ngakuya ngami ngabe mina ngithi akele imise abantu abafana nogawule bengangeni kulolu hlelo lingabokhuluma nabo ayezama ukudinga ukukhuluma nabanye abantu bezanu mhlawumbe abangcono abanengqondo nyana. Siyazi vele bonke ngamasela ngoba abafuni ukusebenzela ilizwe basebenzela emaphoketini abo. That's why bavala imali yonke eyangaphandle yayisiza ukuthi ingasebenzi. Bavala ama-US dollar ukuthi angasebenzi kodwa emakhoneni athathwa emabhoda kubhadalwa ngayo kodwa bathi ingasebenzi phakathi eZimbabwe kodwa emabhoda bayithatha nakhona phana ezibabe phakathi emakhemesi iyasebenza into yalaphana kahle kahle ayila direction.
Salibonani, salibonani bathandekayo okhulumayo umhlonipha umoyo ozale esigabeni sasenkepe eZimbabwe eGwanda laphana. Hayi, thina kusemuzi nje sizwela kwabasekhaya, thina sisegoli lapha akunzima. Akunalutho kwakhisimusi nje kufana nensuku zonke. Kahle kanti ikhisimusi ngeyabantwana. Siyabonga laphana, ngithanda ukukhulumisa bonke umndeni wakwaPindi esendaweni yaseNtepe laphana, ubaba laphana uNotho. Siyambulisa kakhulu, angazi noma ulalele naye laphana umsakazo laphana. Siyambulisa uNotho nabo bonke abafowethu abasemawane labazukulu nabantwana, siyabonga.
Yey, salibonani, ngendawo, bantu bakithi. Mina ke igama ngumavusi, ngivusi, ngilapha eGoli ngokuhlala, kodwa ekhaya kuselupane, emzola khona. Hayi, bantu bakithi siyahlupheka, abantu bayahlupheka laphana koBulawayo. Siyabona nje ukuthi into elaphana iyahlupha phela. Amanzi, yey, abantu sebehlale 3 weeks, ikakhulu lapha emagwegwe. Hayi, siyacela bakithi, yey, abantu bayahlupheka, abantu bakithi madoda. Hawu, siyacela ngempela ukuthi kulunge laphana. Singazi u-2020 lo ukuthi uhamba kuzohamba kuthini. Sisi bethatha umbuso, balila, nako ibizwe seligobe ngamadoda. Kambe kwenzakalani mpela?
Labo-ke bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ilunga ledale lephalamende lakwelemelika elidume ngokulwela amalungelo abensundu, umnumzana John Lewis, uthi usebanjwe umkhuhlane wemvukuzane, i-pancreatic cancer. Imvukuzane le isimhlasele yafika kuzinga lesine, okulizinga elibi kakhulu elibulala abantu abanengi. Umnumzana Lewis lilunga lebandla lama-Democrats. Abantu abalitshumi lasikhombisa abalimale kakubi ekudubukeni kwebhomba elibulale abantu abafika phose 100 izolo kwele-Somalia sebehanjiswe kwele-Turkey ukuya kwelatshwa. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Kufe abantu ababili edolobheni le-Texas izolo ngemva kokudutshulwa ngumuntu obangenele esontweni bekhonza. Ukudutshulwa mahlayana kwabantu eMelika yinto ehlala isenzeka ngoba ukuthenga umbhobho kulula kakhulu. Kube lezehlakalo zokudutshulwa komphakathi ezedlula amakhulu amane lonyaka, kwafa abantu abanengi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika, umnumzana Muzoba Nzincube.
Yabona, into yembhobho le eAmerica izwisa usizi kakhulu umnumzana Nkomo, ngoba sokube labantu abaningi asebefile bedutshulwa ngama-military type weapons ona lawa eMelika lapha. Uzathola ukuthi i-problem ekhona lapha e-America ngendaba yembhobho leyi umnumzana Nkomo, ukuthi it's in the constitution, kulilungelo lomuntu ukuthi khona abe lo mbhobho ahamba awuthwele, uyabo. So njalo lokho kutshengisela ukuthi kungani since ku constitution ungani into yakho nifuna ukuba samwatha ngani human right ilungelo loluntu uyabo. So iko kunzima kakhulu ukuthi eAmerica lapha unlike amanye amazwe amaningi anjenga futhi eNew Zealand. So wanti abone eNew Zealand laphana kwadujula umfana lona wabulala abantu abangu 50 kwathi uPrime Minister weNew Zealand washo bavuka betshintsha umthetho because in other countries it's not in the constitution the right to bear weapons. We have one ukuthi uhamba uthwele umbhobho iproblem kuphela lapha ekhona. So iko abantu behlala bedutshulwa bebalana phela ungena eAmerica lapha ungena uthenga umbhobho eAmerica kufana lokuzingenela emagrosso uzithengela isinkwa uyabo iproblem ekhona nje kuphela lapha Mr. Ngoma.
Ubona likhona yini ibandla elingangena embusweni ligcine seliguqula imithetho ephathelane lokuthenga lokuthengiswa kwemibhobho?
Ya uyabona lapha eAmerica ama-Democrats engakwenza lokho kakhulu ngoba yiwe ehlala epusha amabhili akhona lawo lapha ku-Congress and sakubona nje kusehlula lapha emalangeni nje kuphela because anti yabona ukuthi i-Congress la yalapha kuyacina kudividana ama-Republicans ngaba maningi and then ama-Democrats ebesehlela ukuthi athole ivote yakhona ukuthi injani ipase uyabona yi-problem yakhona. But ama-Democrats mbona ngani ngendlela okwenzakala kakhulu ngayo kathesi nxa bengathola ukuthi sibe bebe le majority njengoba sibabona ku-House of Representatives bephinde beyithole futhi ngale ku-Senate hanya wabona ukuthi bengayiphusha umthetho lo.
Umnumzana Muzobanzi Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika. Kanjani mthaka zomuhle siyalubonga uxhaso lwenu emakhaya abalalele kuma radio laba ku Facebook phela ababukele yo siyabonga siyayibona imbiko yenu kulori Joyce Mapos uthi wena happy new year in advance kuzoba lo Vasco Nyaningwe Moyo uthi wena amavuko nkomo Rejoice Mapos njalo yaphinda uthi morning mthwakazi. Becky Allen uthi this guy is supposed to be reading news. Angazi utsho mina oro utsho bani. JB Mdluli uthi amavuko kankomo sithemba uhulumende uzazinuka amakhwapha amukele ukuthi sebehlulekile udinga usizo. Precious Nyembezi Masuku uthi wena morning emsakazweni ugawule kanti ngumuntu noma isibungu kuzophendula uThembani Jiyane lapho uthi i-first born kamnangakwa. Clement Ndlovu uthi wena ukukhumisana kwabo kuyoleta tshintshobani ngoba bakusem WhatsApp group. Angazi mbona umlaleli lapha ukhuluma ngo Chamisa lo Nangakwa. Makhaya sinazo bese qhubela ke izindaba zethu zekuseni ngengoma emnandi kakhulu sake hlukani sikhangele ebezihamba phambili. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga sebuyelile njalo kwele China lapho ake walaliswa khona okwenyanga ezine eselatshwa. Inengi lithi u-2019 ngomnyaka elikhangelele ukukhohlwa ngokuphangisa ngoba ubulosizi lobunzima obukhulu. Kwaneleke mthwakazi kodwa likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Uqala ezosishona ngo-7 kulandele ezesintu ngo-7:30. Mina lani asipeni sonke kusasa kwezekuseni ngo-6:30. Olivalelisayo ngontungamilinkoma. Litshone kuhle.